Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezibona ngamalungelo abantu abakhubazekileyo kungaba sengqondweni kumbe emzimbeni babelombukiso wokutshengisa uzulu wakoBulawayo imisebenzi abayenzayo njalo besipha ulwazi ngendlela abasebenza ngayo. Unkosikazi Pretty Sithole ongumongikazi uthi omama kumele bananzelele ukuba abantwana bayathola yonke imithi lamajekiseni okumele bawathole lapho bezalwa yokubavikela emikhuhlaneni.
Ekuzalweni kwabo umama kumele akhangele umntanakhe abekwazi ukuthi umntanakhe ugezile unjani emzimbeni ukwenzela ukuthi ananzelele lapha angabe elohlupho khona emzimbeni lakho umntwana engawa kwesinye isikhathi angathola ukuthi agogeke ngokuwa kuphela engeke eqamuke iqolo. Okunye ukuthi omama kumele bahlabise abantwana nxa bezalwa laphana ikakhulu umkhuhlane wepolio ngamaketane. Singayekela ukuhlabisa abantwana umntwana engaba lamaketane.
Unkosikazi Monica Moyo obemele inhlanganiso ye-local rehabilitation workshop uthi ukuphila lobugoga ayisikho kuphela kwempilo.
Ugoga ayisikho kuphelela kwempilo, ikukhontinya kwempilo. Engani ngicela ukuthi abanye laba abalimeleyo bengadondi ukubuya, ikakhulu omama labana bathi bangadlala abantwana abakhubazekileyo besesithi kanta yenza omunye umntwana ngoba engxenye uzaba njana. Akubi njalo, kuyabe kungena lokuphila. Siyabakhansela sibe omama sibakhuthaza ukuthi kabazali abanye abantwana ngoba sithila kakhulu labantu abalobugoga.
Unkosikazi Khutsi Sibanda ongomunye osebenza labantwana abaphila lobugoga uthi bayabafundisa ukuthi basebenzise izandla.
Thina sisebenza labantwana abagogekileyo engqondweni. Abantwana laba sithatha abantwana from 6 to 7 years up to 18 years. Ebangafikisa 18 years siyabatransfera to ama-workshops ukuthi bayafunda ukusebenzisa izandla zabo. Abanye bayabe besebenza ukuthunga nokunitha, abanye abafana especially i-carpentry, gardening, metalwork.
Umnumzana Albert Ncube ongumbalisi wabantwana abakhubazekileyo engqondweni uthi bafundisa belandela ingwalo ezintsha zokufundisa.
Esibantu kanye laphana siyisikolo sabantwana abakhubazekileyo engqondweni. Sifundisa abantwana abakhubazekileyo engqondweni imisebenzi ehlukeneyo ezandla, njengokulima, ukugcina imvundla, ukugcina inkukhu. Siphinde sibafundise amabhuku, ingwalo emakilasini. Silandela i-curriculum entsha, i-new curriculum e-Ministry of Education.
Unkosikazi Alice Ziba uthi abantu abaningi abakhubazeke amaqolo bayalimala bengezwa ngoba bengelamizwa.
Njalo abantu abakhubazeke amaqolo abaningi babo abalama-feeling, bayalimala bengakwazi ukuthi balimele, babone sebelimele ngoba bengezwa. So siyenzela ukuthi sibanike ama-chairs abakwanayo angamancane ngoba amancane ayababamba abalimazi, angamakhulu ngoba amakhulu lawo ayayenza ukuthi i-disability yabo iqhubekele phambili.
Iningi labazali kanye labantu abakhubazekileyo lidinga ukusekelwa ngendlela zonke, kodwa uthando kube yilo oluhamba phambili ngoba bezibona engane abaselampilo. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bangesabi ukuyacela loba ukudinga usizo ezibhedlela. Iningi labantu abakumsebenzi wokugcina laba bantwana njalo abakufundelayo ukubanakekela lithi lona abazali mabangafihli abantwana abanje loba labo abakhubazeke engqondweni ezindlini, ngoba labo belempilo njalo kukhona abangakwenza empilweni ngezandla zabo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.